Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kunhlangula 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
namhla sithe yenza umhlangano lo sasenze eHarare so siuphindile lapho kobulawayo sahlanganisa ama political parties akumama bavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho luka 2018. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isikhonone ngocuku isizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday silomculi we Afrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguzi wengoma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje e-amphitheater kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo njalo beqhuqhuzana ukuthi baphatheke kulolu khetho njengabesifazana. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane e-amphitheater bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka 2018 kuphela kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edale lephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla sithe yenza umhlangano lo sasenze eHarare so siuphindile lapho kobulawayo sahlanganisa ama political parties akumama bavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu njalo kuqakathekile njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane kungabi labandlela ithi omama babandlela ithize balutshwana. Lana lama badlala abamama abalutshwana asibambaneni lawo thina esilama abandla esilabantu abaningi ibandlela abantu abaningi.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumnini indlu. Unkosikazi Evelyn Masayithi webandla le People's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izeki.
Thina ukuthi kuze nje thina njengabomama selithi kuze
unkosikazi Gladys Hadebe ongumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni leNational People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenzele obaba sisetshenziswa sisikhampena sibavotela lo umnyaka bomama 2018 ngumnyaka wethomama asizameni ukuthi ezindaweni zethu thina sonke sazana ukuthi nxa lapha kunomama welinibandla thina abamanye amabandla singagwenxani sodwa ibhola lingale bomama bograce angithi singamakali sodwa ibhola likugrace thina sifuna ibhola ngale.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho, bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu.
Asifuni umntwana ozhaya intombana, asifuni umuntu obulala umuntu ngenxa yokufuna isikhundla. Hayi.
Kobulawayo lamhlanje bekulenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lumhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Okokhela idale lesenethu unkosikazi Edna Madzongwe uthi lanxa inani labesifazana abangamalunga edale leli likhwelile selokhu lasungulwayo, lokho lingakafiki kusibanga esihambelana lobunengi babo elizweni. Ekhuluma ngelanga lesibili lokubukisa imisebenzi yedale lephalamende eHarare namuhla, uMadzongwe uthe kathakazeleli inani labesifazana elikhona ngoba liyisilinganiso sokungamachumi amathathu lane ekhulwini kuphela. Idale lephalamende lathi lisungulwa lalilelunga elilodwa kuphela elisifazana. Umsekeli wesikhulumeli sedale leNational Assembly unkosikazi Mabo Chinomona uthe uqakathekile ukuthi abantu bavotele abesifazana ukuthi babamele edale ngoba yibo abazi kuhle inhlupho zikaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonkosikazi Rita Ndlovu owake wamela inkulumane edale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Mama yabalele izizathu ezinengi izizathu zenzo mama sicile singabalele eParliament time uyasicha ukuthi kulokuthi khona ukuthi ayo mama yasisupportani emaparties kule ndaba yama primary elections eyenzakalayo. Uyasicha ukuthi omama uyabenga la mali yokukontesta ukuthi anithisane nomuntu ongubaba kuprimary election. Uyakwazi ukuthi vele kupolitics kwenzakala, nabanye bayakwanisa ukuthi athenge abantu ukuthi bamvotise. So abantu abangobomama babayebenga la imali yokuthi bayenze njani, bathenge abantu ukuthi babavotele ukuthi bawine kuprimary election ukwenzela ukuthi baye eParliament. Omama vele kasisukuli kasiphume ezindlini, okuyisizathu sokuthi namhlanje sibe sikhuthazana ukuthi omama kumele siphume siyovota ngobunye ngizibekelani kuyenzela ukuthi sibe baningi ekholakale lapho kwenziwa khona imithetho ngoba uyakhangela isikhathi esiningi lapho okwenziwa khona ama-decisions kuyafika kungabobaba kuphela kungalabo mama. Kuseziyayo ukuthi ne-culture yethu futhi khonokho ukuthi umama vele emsebenzi wakhe usekitchen, abanye omama lokho besesaba ukukhokhela besesaba ukuthongamela, yikho kwenza sibe balutshwana. So izinto ezinjengalezi ziyakhuthaza, la ubona omunye umama ekhuluma phambi kwabantu kuyakhuthaza abantu ukuthi labo lathi kufika ezikhundleni zokuthi bakhethe basukume bayezilela lako njengabomama.
Bona omama abasedalele ephalamende ungathi bayawuyenza yini umsebenzi ngemfanelo?
Kesi ngathi bayawenza ngoba sebekubonise ukuthi khonokho ukuthi sibengabuthanise omama, omama babelazilungelo labo ukuthi balelungelo lokuthi bakhethe, balelungelo lokuvota, balelungelo lokukhethwa futhi. So kutshengisa ukuthi imfundiso lethu siya phambili, abantu bonke sebevuleke ukuthi nxa kumele ufuna ukuthi uyofika esikhundleni lesala kumele abanye omama labo ubakhuthaze ukuthi kabangene ezintweni ukwenzela ukuthi la uthole usekele. Uzakhangela ukuthi ngathatha i-example yokuthi ku-inclusive government le edlulileyo ekade silayo ngo-2008 omama kuzeliphezulu khona ngale kulokhu uza ku-presidium kwakulabo mama abangaki ukhabhinethi ababathathi.
Unkosikazi Rithani Ndlovu ngowake wamela inkulumane kudale lesenethe kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, iParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, sikhonone kakhulu ngocuku izizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi ngaphandle kokuthi umumo womnotho ulungiswe ekhaya, isimo sokudubeka kwabo bephandle kwelizwe sizaqhubeka. Kubika uMartin Ngwenya.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Kindness Baratsa, ubika tshele iPhalamende yeZimbabwe ukuthi abeBotswana labeSouth Africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. UBaratsa uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonona ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umncele ongekho emthethweni. Inengi elifika inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe lingena eBotswana kanye leSouth Africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye eBotswana abafana loMthabisi Dube bathi uhulumende weZimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqoqela esiqotsha abantu elizweni.
Hayi, into kumele sizibuze yona ukuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze akhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti unkosikazi Abinare uthi ekhaya baxotshwa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhenisela ukuhlukuluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa yebo, kodwa indaba evele isiqokoqela iwo umnotho weZimbabwe. Lamanye amazwe asediniwe ngodaba lwakhona.
Omunye weBotswana umzana Tsepo Busalwetsu uthi abangena elizweni ongekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Aval of illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Yona ukuzahlala kuludaba olushumpayo phakathi kwamazwe omabili, ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni okungekho emthethweni bathelwa imvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe, kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda kulahlekelwa lelihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa, kukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lwabangena eBotswana ongekho emthethweni. Umhlangano wokugcina owe-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eGaborone evikini esanda kudlula kodwa kungatholakalanga mpendulo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngengozi zomgwaqo ezikhanyase zivangela imfa yabantu abanengi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha abatshayeli. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe kwele Bhilithane usuyingxabangxoza ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe izolo. Impumela yalo etshiye ibandla eliphikisayo eleLabour Party selilezikhundla eziningi. Elama-conservatives lona elikhokelwa inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May lilahlekelwe izikhundla eziningi. Amazwe asemhlubulweni we-Asia Pacific abikwa esebhekanelo kuqonga okukhulu kodubo lokuhlaselwa kwemitshina yakulezi nsuku, amakhompyutha, olwe-cybercrime kanye lokuntshontshelwa kwabantu izimali. Omunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuze funda ngobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, unkosazana Nomalanga Ndlovu, uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni inkampani yakhe.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yikufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwi ayenzani njalo baphumelela njani. So into yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngile company yami okuthiwa i-Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa bela ama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa bemi phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayehlile ukuthi uze-expresse kuhle phambi kwabantu, then ayisoalso uzuphumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, ingaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa le nkampani?
I think ngingangithanda nje ukukhuluma, then ngasembona ukuthi khona kulabantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo njalo. Even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kulamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayesabi, bengelavalo.
Unkosazana Nomalanga Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa elizwe siqhubeka sixoxa labanye abakulolu hlelo. Kwezemidlalo lamhlanje, umsekeli weqembu le-Highlanders uJosphat Mzaca Ngulube utshengisele koBulawayo namhla ekhonona ngesijeziso esetheswa leli qembu yi-Premier Soccer League ngemva kodlakela olwenzakala mhla leli qembu lidlala lele Dynamos enkundleni yeBarber Fields ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ungulube ubhode idolobho lakoBulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icele kuba imali efika inkulungwane ezine okumele ibhatalwe liqembu le-Highlanders njengesijeziswe sokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu le-Dynamos ungapheli ngenyanga edluleyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu lelo uPeter Dube wamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yezifa ebiselwe esikhundleni sakhe. ngakolinye icele ibhakane likamzacabi lilotshwe ukuba ubudlwangudlwangu wabufunakali emdlalweni wenguqu inhlanganiso yezifaka ithiyane lobukhohlakali ezombusazwe kazifunakali ebholeni kanye lokuthi abonompembe bethiyane lokuphemba ubudlwangudlwangu. Phezu kwebhakane kumacele omabili bekulesitsho esithi asifuni bombulu esidume ngemva kwawo umdlalo ongasaphelanga enkundleni eBarber Fields mhlazilitshumilane ngonkwenkwezi. Kuthi ngaphansi bekulotshwe ukuba ayisoze ibulawe uyala umzaca. Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli yayilendaza enkulu ngayo bekungonakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo.
Soy konkethi uthi mina ngibhode ngiyi-one ngiyenza i-demonstration le sengihamba sengisubmitha on behalf of the elder family. Inhlupho esilazo like one corruption eku-referring isoke siku-referring we've got corruption we've got people like Chiangwa bring politics in soccer. One time uyambona uChiangwa uyabe busy ekuZanu PF exoshana labo kasukere ilanga elandileyo uzambona esengwenye osebenza ku.
UNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitolo se-Pick n Pay Hyper, wahamba wayadlula emahofisini enhlanganiso yezifa, wasegcina esithombeni soya ngumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo, lapho afundele intatheli lozulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu le-Highlanders zinkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi ama Warriors ngesonto lizadibana leqembu elimela ilizwe leLiberia enkundleni National Sports kumdlalo walo wokuqala womkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leCameroon ngomnyaka ka-2019. Iqembu leZimbabwe leLiberia kusibaya sika Group G ndawonye lamaqembu amazwe athi eleDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lomculi weAfrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula emuziyi wengoma osethule idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi ngivuswa isililo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Nensizwa esakhulayo uziwe ngoma othotshulwe yingwe kukhame ePlumtree. Umculo walensizwa ikhwasa khwasa yaseDRC ayixubanise lo mdumo osendo lwamaTswana. Uthi kwezinye iingoma zakhe uye wagwegwa abakhonale iDRC kade buTswana uhamba lo mculikazi odumileyo uSlyza.
Ngathela ke uyoluthola kuqala ngolo uzotshela abanye leli CD leziwe ngendlela ephezulu kakhulu lingithethe 2 years ukuliyenza and nabantu engisebenze nabo ama-guitarist engisebenze nabo kuleli album ngisebenze nabantu abana-experience kakhulu ngoba ngisebenze noSamurai Ngingo omunye odlale i-lead waseKongo then i-rhythm ngasebenza noMasamba uJoseph Masamba waseZambia then i-bass wadlala uKuthi
Lendlalate lakhe lengoma ezisikhombisa kule yona ethi ngivuswa isililo ukhala ngalabo abafulathela abazali babo ekhaya babachiye besidla imbuya ngoluthi bona ngapha bezifela ngamakhumkhumu. Uthi ke nxa eseyixubanisa la magitar omdumo wesitswaneni kuphume uluju oludliwa umuntu ebotshelwe. Lobanje abaculi abaningi befisa ngazo zonke indlela ukuyaduma emazweni uziyena uthi iAfrokwasa yakhe ufuna idume kuzokazi leAfrika.
Iphupho lami kuzibona sengidumile kakhulu eAfrika mhlawumbe. Sengiwumculo nami osedume kakhulu eAfrika ukuthi sengadlala noma kuphi eAfrika. Sengumuntu mhlawumbe osefana naboCameleon. Sengingumuntu osefana naboKhanda Bongo.
Balutshana abaculi beZimbabwe abathe ngokungena kwezomculo behluka kulokhu okujwayelekileyo. Yinengike lingena kwezerumba ezokholo imbube ihouse loba ihip hop. Uzike yena uthi zitholele lidlalade nawe njengoma Afrika uzincome ngoba Afrika bakho. Lesotho 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapho.
Ngoma iqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene kobulawayo lamhlanje behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikhonona ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday besilo mculi weAfro Kwasa uziwe ngoma. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Matuka nduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.